VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali chona njani sulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda owebandla lezanu PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalela eParliamente kukhetho olwenze lamhlanje.
UPresident Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MPC alibuyisele ekuqineni kwalelo alikho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MDC sizaba le 19 years izelwe. UPresident usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla kukhabhinethi izikhundla zaphezulu ebandleni lezanu PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Sonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedalela eParliamente kukhetho olwenzwe edalela eParliamente namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa we-MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda owebandla lezanu PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa we-MDC Alliance oncintise kulesi sikhundla. Umdenda uthole amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamachumi phose athoba mnembili 79. Edayele esinethi unkosikazi Mabeuchinomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele esinethi. Uchinomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele eParliamente umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuParliament edluleyo.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Clement Chikwinya naloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla lezanu PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa nabo.
Chatakathumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana nezanu PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla lezanu PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla le-MDC Alliance. Besingu 74 kodwa sithole amavoti angu 79. Kutsho ukuthi kulabantu bezanu PF abavotele i-MDC.
Umkhokheli wamalunga edayela eParliamente awe-Alliance uChief Whip umnumzana Prosper Mtseyane esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip wezanu PF ngumnumzana Pupraito Garib esekela ngumnumzana obedinga Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kuSenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kuSenethi ngumnumzana Elias Mzuri osekela ngumnumzana Morgan Komichi. unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe MTZ Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisayo edale eParliamente. Imele sithu 7 eHarare, Gibson Bebe.
Ivandla ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela ukumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kweMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uChamisa. Hokuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
UPresident Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MDC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MDC sizaba le-19 years izelwe. UPresident usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselela ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaima i-victory eyama-elections eyantshontshwa yi-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize abangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mudzuri uyalolokho engu-vice president. So usithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika Thokozani Khuphe esobu vice president sifakwe uprofessor Welshman Ncube osephendukile kwe-MDC. U-honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe ku-national chairperson. U-honorable Tendai Biti usengu-national vice president. U-honorable Monzora wale ngu-secretary general. Honorable Mpariwa deputy secretary general. Honorable T. Makone, Treasurer. Honorable Wende, Deputy Treasurer. Honorable Chibaya, Wala Lokengus, Organizing Secretary. Honorable Sibanda, P. Sibanda, Peggy Sibanda, Usengu, Deputy Organizing Secretary. Is Kulumeli Sebandla, Sowungu, Councillor Jacob Mafume. Is Segele Sakesingu, Dr. Rebecca Temba Mpofu. Secretary for Elections, Honorable Zizai. Chair Lady Women, Honorable Karenyi. Chairperson Youth, Honorable Chidziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele le-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi i-MDCT kamakhuphe isebenzana neZANU-PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla afana nabuyelelana yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana u-honorable uKhuphe ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo, kodwa siwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba abangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye le-ZANU-PF.
Kodwa umsekeli kamakhuphe umnumzana Obert Kutu utshele Studio 7 ukuthi akuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakoChamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi i-MDC Alliance. Uthe hathi kaliguquki igama.
Ibizo le-party kalizange litshintshe lisuka ku-MDC. Lokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi. Ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulobu donselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise lamanye amabandla ayabe sevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
Studio 7 ngayisebenzisa ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyano we-MDC Alliance anjenge Zimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze size imbono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Imele Studio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Idale le-cabinet elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olwe-cholera osoluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngaluphi uhlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenziyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Iphathi zithi yilabantu akhanya ibavalele phandle, so those people should be accommodated kuphathi ukuthi babe lemisebenzi. Implication yakho nokuthi it doesn't help us, ayisincedi ngalutho, nasibone kuphambi ukuthi nisinceda ngani imisebenzi yakhona. It will come again to the point, such a point akhontena kwakulamanye ama-vacancies ayephongoba engasebenzi kuthi engasincedi ngalutho. Khonapho kuyi-taxpayers money rather. Indaba esibona ngani khonapho kasukusithakazeleli thina i-public ngoba kakusincedi. Ama-post anana ade khona ama-ministries ade fakiwona lana of course bakwanile benjani napho want to cut lama-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Kona kwami kuqonde nta
ngoba lasekhaya sibili inkabi incane ngasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo yona inkomo lathi siyagcina isibandla ihlale sibayeni ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amazimbabwenzi ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emdala leyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengesimbi yesigojo lamanzi engaphumi so siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe nguhulumende nalo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama-issues awesizwe
unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
UMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after ikhu whatever mbekhumbe kuyini okwenzakala ngoNovemba kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengaboChinamasa boObed Mpofu woSuperman Tiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngubaba olalela abantu abakuthi abathini khathesi bakhuphile ezihlalweni zaphezulu.
UMnangagwa ugcobe amalunga amatsha okuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathutu, uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngel Beth Rugeje. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bemelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi September 11 okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili wavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. UNcube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uNcube ulamacebo akhaliphileyo. UNcube useke waba ngumsekeli kamgcinisihlalo webhanga le-African Development Bank njalo wafundisa emakolijini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBhilitane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF uMnumzana David Ndlovu uthi mpela uNcube ufundile njalo ukhaliphile.
ngindeqinisa ukuthi kufaka kwakhe bamthembisile kwani government yawathi zakwani kambile iqiniso zakwanisa ngosikhangela ama qualifications zakhe ngibona ngani wakwabhala enye iphepha lapho ayekhuluma khona nge ukuthi how to start Zimbabwe economic recovery. So ngingake ngakubhanti vele ngaligcina ngibone ngani ama-proposal zakhe ayewafaka ngibone ngani hayi ngayezananbilakazakhonda ngoba waye identify ama-problems.
Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Matson Hlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala, ngakho ubona uNcube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No, ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics as i-standard yokuthi you should save. Because kuthatha indoda leyana, obviously, if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants, obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi economy ipeak, ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process yayo, you tend to know ukuthi what they can produce is the product engine. But now I'm sure Ncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo, kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathintambo wezemali.
Isinqwa uthathimbi, of course, nxa uthathimbi ongadiliza indlu isuperstructure ongajupha ngefoundation ungathenga ezinye izitina ufake kuphala phala foundation ziyaphuma vele iseme ibuilding efanaleleya xa ulandeza lisame plan. Kodwa nxa udilize i-foundation bukani ingaqala mboni ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mboni ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungala political interference bukani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma because navela mfuna ukukhumela si-Europa nxa kuyikuthi njiwanitshile kuyikuthi uyisitina ezitsha ezisiku-foundation endalo uzakwethule kumele bamvumele nxa silandele i-programu yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi afuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandele i-programu yakhe izavunyelwa. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamguqula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumela ukuthi I don't foresee upresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanup f ukuthi after 5 years yashisho ukuthi izanupiwe i-chance. I doubt very but ambone.
UNcube usehle wakhanda insimbi isatshisa izolo uhlangane labo somabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqutshwe inhlanganiso eye-Human Research Council kwele South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Lokhu kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando wokuba izigangi nokubathathela imisebenzi. Kodwa-ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthi abukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje iningi lezizalwane zakwele South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa, abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs.
Esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ikuthi abantu bokuza beza lokuganga, izidakamizwa, ukuqeda imisebenzi. Lezi yizaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
uthabe bebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba izizathu ezingela kufakazi obukhombisa ukuthi inengi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayeluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Uthi ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo yiningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sicatshangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle ithi sibuya lobugebengu lobuswela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo lihlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Ngabuthi Mabhena osekule minyaka elwela ukuhlonishwa kwamalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa uthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhlupho esilalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala loba nje kwelazathu ezibambekayo kwenziwa ikuthi uhulumende akenze okweleleyo ukuqeda umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Ale yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Metlo kaZulu bayangilandela isidubele uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenzwe edale lephalamende lamhlanje. Silugciba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni 6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.